Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu. Kanti ke njalo futhi lendaba yomhlabathi leyi mbona ngani indaba ebaluleke kakhulu. Lale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane lama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzomfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhe zikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona. Ngoba kathesi zona zilamagezi, kathesi zona zilezimota, kathesi zilakho konke, pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona nxa lokhu bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu. Yikho kusuka kube le nkinga ke khona. Lo hulumende kaye futhi angangela ukukunanzelela khonokho, uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe nami ngingunwayile emuva lawe nginwaya phambili. Ngoba kathesi lama opposition parties azifuni izinduna loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo ziphakathi kwabantu. Wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane le nduna ukuze abe lesisili.
Ungathi induna zeMatabeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe? Njalo ubona ingani uMongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lweGugurawond? Kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo?
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngiyakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Zane zangale vezihlezi zilelizwi engayithi power. So ke ezakithi napha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lweGugurawond uzaluphatha upresident nxa ehlanganele izinduna ngoba bavele balohlelo lwabo abavele bephakathi nakwalo uhlelo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu, abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo. Angathiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi kukhulunywe iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.